ukhetho kwami kubandla lezaphu kwisiqiniseko esokuthi izaphu isiqale umsebenzi ukuthi abantu abatsha labo babonakale bephatheka ukuze ibandla kube libandla likhangayo ebantwini abatsha okumele bavote. So hayi okwesibili ungananzela ngesikhathi ngikampena bengifaka imbono ethile engifisa ukuthi ngiyenzile uzaphu. Ukuvotelwa kwami kutshengisile ukuthi abantu imbono yami bayithandile. Ukukhokhela esilabo bukazaphu singananzela ukukhokhela obutsha. Abantu bebesithi uzaphu iphathi yamaxhego kodwa kathezi ngenxa yokuthi sibone sokulabantu abatsha asebekhokhela abantu bonke abavotelwe izolo bahlanu abathathu bakhona singabantu abatsha, okutshengisela ukuthi uzaphu sezimisele ukugijima indlela emangalisayo esebenzisa abantu abatsha abadala abazaba besinqanda besikhuza besincedisa besiphathisa.
Iselilalo yini uhlelo lokulungiselela ukhetho?
Kule zinto bezivele zinakanwa esesingasenelisanga ukuzenza ngenxa yokuthi besilinde ukuthi iCongress ibe khona. Uzaphu lo khona nguzaphu ozancintisa ngendlela emangalisayo ngendlela yesimanga. Nxa sesikhangele indaba zokhetho luka-2023 kukhona kuhleliweyo kodwa ubukhokhelo obutsha lobo obungenileyo kumele uhlale phansi buhluze uvumelane utshengisane lo mkhomba indlela ukuthi siqonda ngaphi.
Abasekeli bebandla kuyini obathembisa khona?
Engikuthembisa abalandeli bakazaphu labasekeli bonke ukuthi iphathi yabo baba bethu isivukile. Ngibathembisa ukuthi sizasebenza ngendlela emangalisayo sizanqoba izaphu ngo-2023 zathola ama-seeds. Abantu abatsha bazabuya labo bazosekela leli nhlanganiso. Ngibathembisa inhlanganiso ehlelekileyo, ngibathembisa inhlanganiso ekhangayo, ngibathembisa inhlanganiso elamandla, inhlanganiso ethondwa ngabantu. Lokuthi njengoba kuba basikhethileyo sizabalalela sizathatha le mbono yabo sisebenzise ukuze sisebenze sonke ukuwina ama-elections lozaphu angene embusweni.